soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
social media sulavuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticism and everything, but konjani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba netweki luveza ukuba abantu abaningi kabasawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala.
Masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nale yinamba la, ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bonaba sethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangeni, labo kabasukumephela banjeni, ngoba singabelokhu sikhuza thina singaphansi, siyahlupha khona lokhu.
Abesifazana bamabandla athiyeneyo abazancintisa kukhetho bakhuthaza abanye babo ukuthi babavotele. Umthethwandaba kamantshi koBulawayo namhla ulaye amapolisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba netweki luveza ukuba abantu abaningi kabawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala phansi kombuso waleli bandla. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabe magamba network phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungasuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi iningi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo, lobanje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abaningi abasemhlubuleni emaNdebeleni yibo abanesilinganiso esikhulu sabangasuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Khuzana Izinabashi obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki, laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into yokhona, into yokhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sulavuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but konjani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo umnumzana athi funye yena ke uthi vele kalukamehlulo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kutsho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions ukuthi lizwe lebehambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungena that change, and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no kuyinto esesikwanisa ukuyenza, and mostly kungama-youth, because ama-youth alamsebenzi, and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kutho ukuthi Zimbabwe is ready for change, and Zimbabwe not only open for business, okhunywa mnanga. And kangangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa umnanga was kind of even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days akula nto ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde umgabe, but up to now akula criminal obotshiweyo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yaloyo cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Ubukha ama-researcher nje so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngayo.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngibele 27 ngiseHarare, uGibson Bethe.
Abesifazana bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo sebekhuthaze abanye babo ukuthi babavotele kukhetho oluzayo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement UDM elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha abangabe behlupheka ukuthi bagade imijova besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijova engafiki khona, icine endleleni, then abantu bachethe ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagethi sibilakula, amanzi sibilakula, then into issue yama ama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stands ethu sikhulumelana le-council ama-stand abantu abe ngama-stand sibile ukuthi siyi-stand yakho, ayikhona lokho esithiwa yi-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe lama-stand ethu njengabantu beGoromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni, hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag This Constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi ubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC Alliance.
Kono kena kunzima kuyasihlukumeza, yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective besisakhuthaza sime sigcine kulapha, but lathi sike sikubone ukuthi hhayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nabeyi namba la. Ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bona basethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukumephela bangene ngoba singabe lokhu sikhuza singaphandle kuyahlupha khona lokhu.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi?
Kodwa-ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela, ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology singachoka namuhla ideology la manifesto laba esikhangelane lawo mina ngokwami ngibona ukuthi ideology ekhona engathembisa ukuthi isituation yabo mama ingachinja phambilini ideology leyo ngithole ku ally yikho ngigijimele ally
abashonisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba la kumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanqabe yibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula besilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumezisi Gama.
Yebo 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 zwakazo mohle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla ezishiyeneyo phakathi kwedolobho leJohannesburg leDurban kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kulandela udlakela oluqale izizalwane zaseSouth Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela evelakho ukubachisela phakathi kwamaroli abo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Wamisa la matrack laphaya eMoy River wabuza amapepa wabuza ukuthi ubuya kuphi ma wakuthola ukuthi wangaphandle washise itrack yakhona. Le ndaba vele ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana Inchester City sizalwane seZimbabwe ongumunye wabatshayeli wamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu ulezalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River xa kungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakule South Africa lamba kuhlangene abatshayeli bamaroli ndawonye lezakhamizi zakule ndawo bethesa abatshayeli bakwamanye amazwe omlando okubathathela umsebenzi bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukuholiswa imali encane ngosekusenza bona abafuna enengi bangaqathwa. Omunye umtshayeli wakwele South Africa ungathandanga ukuvezwa igama uxwayisa abatshayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi bathiyane lalo msebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso yinto eyenzakalayo kathesi akuladlakela okwakathesi kodwa amaroli wonke amile asebefuna ukuwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomtshayeli uzibheze nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi baza kwenzani ngoba okwamanje akusadlali.
Usenjani umgqinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesi sihlakalo.
Bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans abadriver la ama truck kumbe abaqhatshwe khona. Thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi leZimbabwe Community in South Africa yokuthi sike sixoxisane lo hulumende labama union abama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolo lungasombululwa njani.
Emavikini ambalwa edluleyo kulamaroli amabili atshayelwa izalwane zakwamanye amazwe atshiswe ngabebetshengisela laba bevale umgwaqo eMoy River besithi abafuni kubona umuntu okwelinye ilizwe odlula lapho etshayela erolini. Noba nje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngalolu daba ebengakaphumeleli amapholisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti ke bengakumisa udlule balandela bedubula. Meritudo 7 Johannesburg le South Africa ningu Benedict Ndlapo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Abednego Bebe ngemva kokwehluleka ukuza enkantolo ukuyathonisiswa ngecala lodlakela aletheswayo. Ubebe ongumeli wenkayi South edalele parlamente ubotshwe kunyanga ezedluleyo esetheswa icala lokutshaya amalunga e-MDCT ekhokhelwa ngomnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Bebe uthi wehluleke ukuya emthethwani laba namuhla ngoba ufelwe yimota esendleleni.
Ibe ngiku constituency iziki yonke le njengoba sazi ukuthi izikhathi zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imota yasisuka ingifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga. So ngikhuluma nje hayi khathi esisesiyilungisile sisilungiselela ukuthi simelele breakdown ukuthi babuye-ke bayithwale sesesiya layo koBulawayo. But kungasenani-ke ngokusemthethweni ngizaya-ke ekhothi-ke ngiyebanika lobobufakazi ukuthi hatshi-ke bengu-constituency ngisenza umsebenzi basensithi-ke ngisiza-ke kwasokusuka-ke liphutha lokuthi-ke imota ibisisuka sisenza ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi izakwenzani isikhathi eside. Qiniso lokuthi-ke amaloya zami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba-ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho. Kodwa-ke okuncane engikwaziyo-ke ukuthi-ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyaandaba siyisizathu esibambekayo akuze kwaba lo hlupho oluya ngaphi.
Uthi obuku-constituency yakho ukhankasela ukhetho uhamba njani wona umkhankaso wakho?
Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili-ke engingakutsho ukuthi-ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hatshibo thina-ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithina-ke amandla kawasuke eHarare, izinto kazisuke ukwenziwa eHarare. Sifuna ukuthi abantu bavote ngokutshengisela ukuthi hayi thina-ke sivotela ukuthi-ke amandla okuthi sizithuthukise, amandla okuthi sisebenzise lokho okwenziwayo, amandla okuthi sisebenzise le mali ephuma kwethu indawo kawabuye ezabelweni. Izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezichwazi eHarare zonke lezi ezisuka eHarare. Ungakhohlwa-ke ntunga ukuthi-ke uhlupho oluba khona isikhathi esiningi umuntu ungazimnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali liyana ngeyakhe. Kuba nzima-ke ukuthi-ke umuntu lwana beselimenza asebenzise imali kaZulu ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye esenkayi. Live Talk ukuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namuhla sikhangela okwenziwa ngabesifazana abazancintisa kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELePakistan lithi umkhokheli wamalwecatsha esiTaliban alwisa lelo lizwe le-Afghanistan uMullah Fazlullah ubulewe ekuhlaselweni kweqembu lakhe ngomtshina wedrone libutho le-Afghanistan lincediswa yiMelika. lanxa kulamabandla amanengi azancintisa kukhetho lalonyaka inengi lifake amehlo kubandla lezanu PF lakumanyano we-MDC Alliance wona okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UChamisa ukhokhela njalo elinye lamacele e-MDCT. Kuyini kahle kahle amabandla la aza kwenzela uZulu alubana ethe anqoba. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. USibanda usungula linxoxo.
EMDC ekhokhelwa ngupresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana nezibhedlela, imigwaqo, izikolo, amayunivesithi, lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo, indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi zikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona useleminyaka eminingi kakhulu efika 38, izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kapresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza laye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje esikuthi yi-smart working ne-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba elabantu abangakwaziyo ukusebenza ngale ndlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeka esiya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe dinwe ngayo, ngakho ukuhlupheka lokhu kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo uthi okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke lemisebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi-ke kule zinto ama-projects athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident azange ahlale phansi okwensuku zelezi engenile e-ofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Kube gijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwe leZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe, ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekube sekulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le eshuphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngoba uMnangagwa ingathi even lokukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama-corrections, nguye umuntu ongasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni lweluju lenyosi.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaqhileka ngokuthi kuthiwe upresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani sengehlokwazi ukuthi upresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980. Njalo upresident uMnangagwa ube umuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli. Izwe libhidlika, kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGugura Hundi enguminista omelele zenezo ezokulwisana labantu kwakuthiwa yi-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, upresident uMnangagwa nguye ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008. Watsho yena upresident uMnangagwa ukuthi hayi bo abantu bonke abezanu PF umongameli we-MDC uthe sewinile sephumelele uPresident Mugabe mina yime ngathi hayi kasifakeni ibutho lapha kuluyiwe bafake esikhundleni ukuthokana babe ngamasotsha kabafake esikhundleni ngolwazi ngokupresident izani cabanga ukuthi ilizwe lakhiwa ngumuntu oyedothwa uPresident ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye lokhu ikokuzenziwa uPresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iZEC yenza njengomahelane iyeqa iyale lale ngendaba yevoters roll kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho
engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZANU PF ingelinye lamabandla azancintisa iZEC yi-commission eyiyo erana sikunanzelela ukuthi yi-commission lanxa i-appointwa ngupresident kodwa izimele yodwa laphana irana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeva ibandla leli kuzafeva ibandla lelela.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda. Imbono eveza impiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Lo umbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli weUganda umnumzana Yoweri Museveni useqinisile ezomvikela elizweni lakhe ukwenqabela ukubulawa mahlayana kweziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela amapholisa. Ekhuluma edalele iParliamente yalelo lizwe, umnumzana Museveni usole amapholisa esithi iningi lisebenza ndawonye lezephulamthetho. Ngalokho uthi kuzafakwa imitshina elohlonzi egoqela eyokuthatha izithombe zabedlulayo eyama-CCTV cameras lokunye. Uthi abantu abaseyi kuvunyelwa ukugqoka izikipa ezilengwane yokuvala amakhanda, ama-hoodies. Wonke abalemibhobho kuzafanele bayibhalise. Sikhuluma nje kulesiphathamandla samapholisa esibotshiweyo kulelo lizwe esicatshangelwa ukuthi yiso esabulala umsekeli waso. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Siyabonga Standekile. Kumapanyana kubuhle ekhaya ingoma yemnandi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje. Ingoma esiphiwa ngusini ningwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi ukuzigqiba ebezihamba phambili. Abesifazana bamabandla ezombusazwe abancintisayo kukhetho bacela abanye babo ukuthi babavotele. Umthethwendaba kamantshi uthi akabotshwe umkhokheli umqinisihlalo MDC team umnumzana Bednigo Bebe olivalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.